kungenzeka nxa isikhipho si ikade ingakhokhela amaZimbabwe ukuthi aphumele ngaphandle azikhulumele. I-CC njenge-political party ayinamlomo omkhulu, kodwa nxa amaZimbabwe ade ngaphumela ngaphandle ethi mhlaba sicela ukhetho lwethu. I-Afrika lo mhlaba bebezalalela, manje asikwazi ukuthi amaZimbabwe alawo yini amandla alaso isibindi sokuphumela ngaphandle. Yenze lokho kuthiwa yi-spring esakubone e-Libya, esakubone e-Tunisia, esakubona kwamanye amazwe.
Yikutshengisela esitaladeni lokho okutshoyo.
Ukutshengisela lokubhikisha, becela amalungelo abo emhlabeni ukuthi sicela amalungelo ethu, singake sibuswe ngenkani. Isifilinge labantu akusoze kuzwakale.
Amapholisa dokotela siyawubona ayaxwayisa athi bhasophu kulabo abangacabanga ukuthi bangene esitaladeni, athi abamelela abantu abanjalo. Awuboni lokho kungaba ngokunye yini okungenza abantu beZimbabwe besaba ukutshengisela?
Hayi, lasePhilisiya abaqala amapholisa lamasosha besithi bhasophu, kodwa bagcina kuyibo abahamba phambi kwabantu belanda isihlalo sikamongameli. Kunjalo, kuqala njalo. Bengabona ukuthi iZimbabwe izimisele njalo iyalabona lawa amapholisa athi bhasophu yabona sekhokhela abantu phambili esithi umnyango wakhona ulaphana sambenini. Kuhleli kunjalo sesakubona emhlabeni.
I-SADC ithi isithumela elinye iqula eZimbabwe ukuyaxwayisisa ilolu daba. Kanti layo i-African Union zombili ungaxwayisa ukuthi kumele baluphathe njani lolu daba?
Akabalaleli amaZimbabwe, bangalaleli kanjeli kusayo, bangalaleli i-CCC, balalele amaZimbabwe ukuthi aqala ngani. Kuyajabulisa khona ngoba kokuqala ukuthi kwenzakale kanje ukuthi AU le SADC sisukume sithi kanti kwenzekeni laphaya. Bekufunakala ukuthi bahambise phambili-ke izidingo zabantu beZimbabwe, hhayi ezamabandla, ngoba amabandla siyakwazi ukuthi afuna amandla. Abantu beZimbabwe bafuna amalungelo abo. Isisiqokoqela sokuqala lesi.
Ubaba uRamaphosa simbone siba ngomunye wabaholi base-Afrika abathi amhlophe kumongameli Mnangagwa. Kanti abantu abaningi njalo bakhangelele kuye, bakhangelele kuzwe lase-Afrika ukuthi libe yilo elikhokhelayo ekudingeni isixazululo kudaba lweZimbabwe. Ungathini ngalokho?
Hayi, uyenze ngokuphangisa inkulumo yakhe. Uzolandela ukuqhutshwa yi-SADC, alandele ukuqhutshwa yi-AU. Lokhuyana nje kufana njengomakhelwane ovuka ekuseni esithi livukile komakhelwane. Noma nje kukhona enye inkulumo ekhona, siyakwazi.